zimwenawo ngiri mu Washington DC ndoti musara zvakanaka
sokuizika tisenda ku VOA ndebele
Ona mgela ku studio 7 walesi tatu mtaka 29 gulwesi 2023 ngutavo kanuwe Endabeni zethu lamhlanje
umumukuki ufabalele kumalanga isifomo kuyachuba abantu bayalamba ubhakede kathesi ungathuthi uyazama ukudinga hamba ubhakede lokuthi kuthenge abantwana begayisi selidonsa ku-$10
ziyaphela izifuyo elufane ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo
kulo mkhankaso ophakeleyo okuthi idolobho lihlanze abantu bafuna
izakhamizi zakwaBulawayo siqhubekela phambili ngohlelo lokuhlanza imigwaqo bathwele nzima abathenga bethengisa impahla eZimbabwe zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo Ziyaphela izifuyo elufane sabelene semathebelele North ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo. Abalimi abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi zifa nsuku zonke inkomo ezihanjiswa umango omude kudingwa amanzi. Bathi akusela madlelo esigabeni lesi ngenxa yokuswelakala kwezulu. Sixoxe ngodaba lolo lomlimi ohlala eduzane leJocholo umnumzana Thembelani Moyo.
Umumomuki kufabalele kumalanga izinkomo kuyachuba abantu bayalamba ibhakede kathesi ungathuthi uyazama ukudinga hamba ibhakede lokuthi kuthenge abantwana begayisi selidonsa ku-$10 sikhuluma nje ilanga indlela elithisa ngayo hayi akumawu
izulu alini yini khonapho
okwakathesi kukhwamalele wokuthi vele asazi ukuthi inkomo zisela wona amanzi okunatha lokuphenzeka ukuphanda imithombo emfuleni lapha kuchangani lapha hayi kubi kakhulu
singathi bakhona asebefelwe izifuyo khonapho kumbe kumenjani
zifa kakhulu akulalanga lamahara lapha imalanga wonke lapha sekuvuka kuphela inyama sokugcwela inyama lapha obhubha lapha inyuka akusela nto enhle kakhulu vele lapha ukuthi nxa kungadonsa kunje izivaya ziyavala
kunzima pholi zakwenzani moya
okuzwisa ubuhlungu isimo okuyikho khona lapha inyamazana empisi okuthi nga akula nyamazana zendlela ezinkomo adesizabe sizihambisa emimangweni lapho zingathola khona ukuthi engxenye lapho kuyabe sokuhlumle khona kakhulu kudla kunjengezihlahla manje impisi kubhahlile endaweni yakithi lapha vela kulangenindlela lapho esingalondekeza khona izifuyo zethu
abantu manje benzani njengoba kungela manzi lezi zifuyo eziseleyo-ke zinatha ngani
okwenzakalayo lapha thina sithuzane nomfula uchangane uchangane lo ulamanzi esiduzane kungadepha ufake idramu inkomo zenelisa ukuthi uzithelelele ubaze inkuru zinathe khonapho yindlela yangikhona sokumele ukuthi izifuyo zethu ziphile ngayo sokuthi eqhisa amalanga ngoba usesaba ukuthi uyazinathisa daily lakho imango uyazichaya
ekudleni-ke abantu bami njani
kubi duzi ukudla njengoba ngishilo kuyathengwa amabhakethi ibhakethi liyenza $10 kuyatholakala impuphu ama-10 kgs i-10 kgs sikhuluma kunje thina emaphandleni lapha sitya ngabo-$7 sokumele ukuthi abantu kudonswa nzima sithi kakhulu akusamanga kuhle lapha
Umnumzana Thembelani Moyo ngumlimi ohlala elubhane esabelweni semathebelele North sixoxe laye eseGwaraye. Izakhamizi zakwaBulawayo ziqhubekela phambili ngohlelo lokuhlanza imigwaqo zisithi sokuhlanzekile kwezinye indawo zedolobho leli selokho kwaqala uhlelo olwethulwa ngumeya David Coulthard osenikwe igama lokuthi ngumlungisi. Ake sizwe uAmbrose Sibindi osesuka esikhundleni somgcini isihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Siyananzelela ukuthi njengabahlali bakoBulawayo kukhanya kulo mkhankaso ophakemeyo ukuthi idolobha lihlanzwe, abantu bafundiswe futhi ukuthi bangalahlizi. Kuloke kungene leyi council yentsha ethunganyelwa ngubaba umeya uDavid Coulthard. Sibona namakhansel akhe basebenza nzima. Kuluhlelo oluhle kakhulu ngoba siyananzela ukathi indawo eziningi siyabona amakhampani izikhathi ezikhethekileyo ayakhupha izisebenzi zabo kuthole bekhile besithanyela bekuthi zithiwa ngamakhampani abo. Sibona ngathi izini ngakhaya la ma-departments analaka kahulumende, emapholiseni, emasotsheni. Kwani kwafanele kube umhlahlandlela wabantu edini ama-parastatals e-railways ngathi ngabonge bazesebenza. So khona kwana siyabona ukuthi ngaphandle kokuklina kukhanya ngathi kuhlanyelwa ingqondo leya yokuthi sibe ngabantu abahlanzekileyo, sinanzela idolobho siligcine lihlanzekile. Bese futhi sikwenza ukuthi omunye lomunye aklini indawo ahlala kiyo. Sibona ngathi ngaqhubeka kunje idolobho lizaba ingqondo leya kanje abantu bedinga ukufundiswa. Kodwa solungabi imfundiso enkulu evakalayo ngoba sifundiswa kuphela ngomlomo, sifundisa sisebenza. Kuhlelo olusha olufanele nezakhamizi esizithayela ihlombe nakho.
Ye, kodwa ngosikhangela phela enzikini yedolobho kulabantu abathenga bedengisa impahla etshiyeneyo, kambe khona ukuhlanzeka khonapho kunjani?
Ye, abantu labo njengezakhamizi esikhulumelane ukuthi leyani indawo okalilungisi njengokusitho bayathenga bethengisa. Abantu abaningi sebekungukugcwala idolobho lonke, akusahambeki kuhle. Njalo okunye sinazeke singabanye abantuvela ababuya bezothengisa abasuka eHarare, abanye basuka ngaphi siwa outside kuritin le emagebheleleni bezothengisa impahla zingaphela bahambe. But futhi babuye belale khonapho into ekhathazayo futhi nale bona kuyabisela iprogram yem balala bane ezitaradini and lingalandela kula ma-toilet bafawula ma-center lane. So ilihlupho olukhona ukuthi singalesihlupho lolwala bona abantu ababuya bethona belale esitaradini ngendlela kwenza ngayo idolobho lizabangcono. So-ke sibona ngathi i-council endleni le ilo mnandi omkhulu okuthi abantu labani kakhulu ku-5,000 imali babone ukuthi baphathwa njani, kube le ndlela yokuthi ngxaye badinge samuye basuswe bengazi basuswe bese ukuthi labani abalala egarajeni laba buya bedlela phandle because indawo ezothengisa belala khona bayala abakhitshi ngoba balokuthi abo phakemeyo. Njalo into ehluphayo ifanele siqinde ngayo siyiqinise ukuthi babuya bezothengisa khona abana bangesi idolobho bangacela ukuthengisa 2-3 days babuyela kibo lapho abahlala khona. Thina njengabezakamda kobola sosala sikhupha imali futhi ukuthi uqine idoti leyana ngezindlela kudle esikhwameni sethu izakhamizi bona abadlibahlahlahle esikhwameni. So kokwana kuyahlupha ukuthi abantu abanabakhutshe bavunyeke ngabethengisa abathengisaokusemthethweni babhadale kukhansi ngokuthengisa kwabo kuzenza ukuthi labo baletha imali bakha ekhansilini ukwenzela ukuthi imali iqhubeke iphiphilise uBulawayo.
Ye, nxa sikhangelayo futhi njalo abantu bonke jikelele koBulawayo bangafundiswa njani ukuthi bengangcolisi idolobho?
Kunendlela eziningi zokwenza khona okwenzakathi sokuthi kuyaklinwa imfundiso. Kodwa engxane sokuqhanele ukuthi i-council iphume lohlelo nezakhamiza ziphume lohlelo ukuthi abantu ngokuhlalisana kwabo ngiyakwazi abantwana babane balama-committees abasebenza la kubizelana ama-committee abo bakabake imithova nababona abathengisayo babizwe bathrenwe bafundise ukuqatha kokuhlanzeka besuke lapho labo bahambe kuma-members abo kuzenza ukuthi nxa betshiyela ama-members abantu bazisinana. Kodwa nxa betshiyelwa umuntu e-council babone ngani umuntu e-council usemsebenzini. So kuyindlela yokuthi batshiyelane bona bodwa bafundisane bona bodwa kunanzeleka ukuthi ukuhlanzeka kuqakathekile. Njalo kulo hlelo lwenziwa yi-council kathini sokuthi abantu abathanyelayo ikakhulu ngapha kuma-suburban areas nabantu abayijakhamizi khonabona kuyanceda abantu babone ukuthi sebeziklinele indawo yabo bafunde ukukhuzana. So-ke sihambe kuyonkulu iy'mfundiso yokuthi abantu bafunde ukufundisana kwenzela ukuthi kungalahlizi igama lonke.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngosesuka esikhundleni somgcini isihlalo yenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla etshiyeneyo emigwaqweni koBulawayo. Ukuze sizwe okunengalolu daba uGibbs Dube owe-Studio 7 uxoxe lomnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Abantu abasebenza kathesi yeyi basebenza nzima nxa sikhangela umuma omkhadi otshisa kangako okhipha umkhovu etsheni. Abaningi bathatha indawo zokuthengisela eziqondileyo njalo futhi ezihlanzekileyo. So kuloku nzima abantu bayatsha ngelanga. Imizamo ekhona ikhona but yenele ukuthi abantu abasebenza bathola indawo zothengisela ezibalekileyo ukuthi bangathwali nzima.
Inhlanganiso yenu yenzani ngendaba ezijeneyo zonke lezi?
Okunye kukhona abadube ukuthi abantu bathwele nzima njalo futhi kumacaliselana laba zomthetho namapholisa akasamasipala ekutheni bathengisa endaweni ezilungiselwe lokho esingathi ngesikhiwa ama-designated trading spaces. So izinto kumele zilungiswe zenelezo abalaleyo bathi abasebenza ngabasondele eduze sibonisane ukuthi singakulungisa njani ukuze bathole amachinga okuthengisa bengahlukuluzwa ngabangathole impahla bengabhadalisi amafayini. Kumbe obunye ubugwelegwele nje bukhona, abanye bayadiziswa zothabisa idola ngelanga. Nazothola ukuthi umuntu usebhadala imali eningi kakhulu inyanga siyaphela mana ngokhipha ukhipha dollars sesibale $30. Ukanti-ke i-license security engxenye yi-5 or $11 yamenza athengise ekhululekile. So abantu ngabayasondela sibonisane ukuthi kwene singakulungisa ukuze basebenze bengcono bephephile. Bona ngani yizinye izinto ezingani ziyahlupha kakhulu ekuthengiseni. Nxa sikhangele futhi kunje kwi-16 days of activism against gender based violence kulokuhlukuluzwa kwabantu abangomama xa bethengisa emkambo laphana phasulwa izinqe abanye bekomenta benika amazwi okweyisa kumbe okunqunula abesifazane. Kuyenzakala emkambo yokuthengisa khona lokho futhi siqhuqhuzela ukuthi abahlonishwe uma abathengisayo ikakhulu ngomkhankaso osinalowo khona laphambilini.
Okunye-ke babandiweni
siya khuthaza ukuthi abazisebenzayo bengasabi ukusondela emnyango kamanisipala nxa kulezi zinto ezingahambi kuhle ngoba njengoba ngishilo ukuthi ziningi iy'nkinga abahlangana lazo nxa besebenza emikambo etshiyetshiyeneyo. Njalo futhi bengesabi abantu abasebenzayo ukuthi bavule engathi ezinye iy'nkundla zokuthengisela eziphandle kwedolobho esingathi ngesikhiwa ba-create amanye ama-business hubs phandle kwedolobho ozele ukuthi singayethelani inyawo ngoba eqinisweni naso zisanele sonke ukuthi sithengisele edolobheni. Kodwa ungakhangela isikhathi se-COVID laphana abantu baqalisa ukuthengisela ekhoneni lenketha ngale kubo Ntemba nakwezinye indawo okungala abantu khona ende kathesi kwama-business hubs abantu abashona besiyathenga khona. So nxa zikhona indawo abantu abazibonayo ezingavulwa njalo kungayehlisa izinga lokunyathelana lezinga lokula loba ngendawo edolobheni enzikini yabo Bulawayo. Labedolobho ngathi omanisipala nxa isakha amathawuni amatsha kumbe amalokishi amatsha kangakhohlwa ukuthi kumele achiye izikhexe zokuthi abantu bathengisele. Esikhathini esiningi bacabanga abantu bamabhizinisi ama-shops but ngabacabangele abantu abangathengisa beyenza ama-hubs khona ngale ndawo ezinje ezakhiwayo. Ngathi yizo izinto nje ezihluphayo abantu abazisebenzayo kuzona lezi nsuku.
Inhlanganiso yenu yenzani ngendaba ezijeneyo zonke lezi? Kuyasebenza yini lokhu babandiweni?
Imizamo ekhona ukuthi siyazama njengenhlanganiso ukuthi senze lokho esithi ngesikhiwa sifundise ama-traders nge-income diversification ukuthi bengakhangeli phela ukuvuka esiyahlala ematamatisini but akhangele amanye amathuba angabamba angamnika imali engxenye yokupheka impahla ezithize engazithengisa zinikeza imali kumbe ezinye izinto angazenza ngaphandle kokuthengisa izinto azithengisa. Abanye sibajali kunangathengisa amatamatisi le 20 years kodwa umuntu okele bhokisi elilodwa akatshengisa ukukhula. So siyazama ukuthi bathi bacabange ngaphandle kwebhokisi kumbe kungala bhokisi at all ukuthi bathi diversify ama-sources of income zabo bazama amanye ama-ideas angabancedisa. Njalo futhi sibafundisa even nge-value addition ukuthi post-stocking loss nxa kodwa amatamatisi laphana imali ngaphathengwanga ayabola siwalahla. What value can we add ematamatisi ukuze ubele urejiswe esithi i-post stocking loss nxa ukubhizinisi. Njalo futhi okunye besekwenza kathesi nje besisiza abantu abalahlekelwe zimpahla ngemva kwengozi yomlilo eyenzakale komtize market laphana esabona khona izigidi zezigidi zama-rand lama-US dollars zalahlekelwa ngabantu besitshelwa zimpahla. Siyazama kathesi ukuthi sibasize sisebenzela ngama-partners njengabo-Dunchurch 8 ukubanika ama-cash transfer ama-$100 ukuthi bathole ukusizakala ngokuthenga ukudla ezinye imfuno ezithize. Njalo sisebenza labo Bulawayo silikhanzile ezingahlekale zikahulumente esincedisana lazo. So imizamo ekhona sibafundisa njalo futhi lokuthi bengakhulisa njani ama-bhizinisi zabo nalaba kade selahlekile lokuthi kuyini abangakwenza ukuze bareduce amathuba okuthi ingozi ezinjengama-accidents nalawa imililo angenzeki singathi disaster risk reduction. Lokuthi njalo abanye kade behlulukele kakhulu sibe senza i-group counseling sibizile ama-partners ethu njengabo contact ukuthi abancezele abakhansele abatshele ukuthi no ithemba likhona even sokuthenga walahleka impahla lokunye futhi esikhangela ukuthi kuyena abangakwenza ukuthi bavikele impahla zabo sithi insurance le insurance scheme esilayo eyama-traders ebamba i-medical aid ebamba i-funeral cover ebamba i-hospital cash back plan ebamba i-fire policy nxa ulahlekelwe zimpahla ebamba le personal accident nxa usuthe ingozi besizama ukuthi futhi babekwazi bazilungiselele ukuthi bengayijoyina le insurance ngenye imizamo esiyenzayo ukuthi sincedise abantu abazisebenzayo phandle konapho kobulawayo nakwezinye indawo.
Umnumzana Michael Ndiwene ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa lo Gibbs Dube oStudio 7 ekoBulawayo. Sokuyisikhathi senu balaleli.
Amavuka lonke kusitudiyo sevele kukanjani bakwethu. Ya hayi indaba le ekamdala lo umalume or umfana engachaba ngulo odlala amaxube ngabantu, hayi yona vele ayizwakala ukuthi ngiyawuluphi uhlobo. Kambe shuwa yena umuntu wathi ufuna ukuthi abeke abantu esintwini lapha kwaBulawayo sikithiki sekathi hhayi wonke umuntu uvumelekile ukuthi akhampeni noma ngakuphi kwendawo ngokwakusiphi isigaba. Usekaletha futhi abantu bakhe bakhona ngathi bazokhampela ngapha kwaBulawayo. Kambe ukudlala ngabantu into enjani yona le, into enjani kahle kahle ma umuntu wena uhleli phansi ulalela izinto azikhulumayo uthatha kahle khanda. Hayi madoda kunzima ngala madobhe kaloku achaka kulo. Ya lapho wadelela lo muntu wadelela hayi kancane usho ukuthi wayeyisa yise kakhulu lo muntu. Kanje ngizibuza ukuthi nani lina bantu bandlalele liphikisayo lichika amathukusini. Kungani umuntu lingamazi waye lingambambisi lingambophisi ngoba limazi phela. Lenkosi yenu yena lo president wenu lo Chamisa waye athule yena ngakhulumi nangakhulu ukubuza ukuthi akaziwa lo muntu ngoba uthula kakhulu. Into enjani yazi izimanga izinto zakuleli lizwe sona sezinyanyisa kakhulu empeleni madodhayi.
Salibonani basakazi be-Studio 7 elibingelela labalaleli. Hayi babagawule ungakhulumi ngendaba kaMasayi ngoba kade singakubuza ukuthi uMasayi uyakhela emzini onjani kawazi lutho ngento zemavuko. Ungwezani uPF wena kunye mina lami nginje ngikuthuthu seyangazi lutho ngemizi yabantu bethuthu seyemningi kakhulu. Wena unje ufakaza into zetsholotho lakho futhi nothe zemizi yonke komunye umuzi etsholotho khonapho yakungakhulu. So ungazofakaza into zemavuko ukuthi wena uMasayi ube dumana utsho ngani ngoba wena vele emavuka wazi muntu uyabona noma wezani uPF emavuka wazi laba bezani uPF etholotho bazazela uJonathan Moyo abanye ababazi abezani uPF so ungafaka izinto zemavuka uyabona yikubona namapolisa nanamhlanje njengoba bethuphuthi bahamba bathu gade emoteni kaSkoti Skoti kabakazi bembuze lutho abazake bembuphi kodwa wafuna umuntu ngoba into leyo lezano PF phakathi okulesandla sezano vele umthetho kawuphakani lokazi wore wathunjwa ngoncwadi wathunjwa yisiya ioyela thunywe ngumnangako yikubona lanamhlanje ipolisa lingakaze limbuze nalona muntu ukuthi abona bethuphuthi bekufaka kutwitter lanamhla kuthule kuthezwi xa ufuna ukubona inxa sithi thina lapho kulesandla sezano umthetho kawuphakani nangu ukuthabanga uthabanga wathi rekhoda ama-MPs ethu lalisithi thuphusela constitution ithuphuseya vezi constitution yayo ekoti lama-structures ayo ekoti umajors uthi nxa ithi uyakhangela wabona vele uthabanga uka-exist so kunzima ukuthi athona isicala ngoba uthabanga ngakho vele uthabanga ule constitution ye-MDC bese egwerumbe kwakungu-2014 ngenxa yokuthi lesandla sezane umajors uthi isaba la ukuvuke ngekho uyesaba ukuphelelwa ngumsebenzi so kumele ukuthi icala lihlaleli ku-pending angasinikisa inqubo yabona lalaba bebesupport uthabanga ngoba sitheleke ukuthi kathesi uthiri udinga ne-cadre park besichazele ukuthi uzalwa nguphi umzilikazi
siyabingeni nasiyabonga umbuzo wami namhla usekutheni ujoseph chuma wena abakhulumela izanu wonke ubhilef gawule bonke nje abantu bezanu abakhulumela izanu since 1980 babekuphi njengoba ngicabanga ukuthi ujoseph chuma evele ngoezanu ngaleso sikhathi izanu waqasha ukubulala abantu iqala umbuso ngo-1980 ibulala abalandeli bakajoshua mgomo yababulala yaze wafakela ibrigade o-5 brigade babaqeda tu amandebele namandla mancane nje ngoba abulaya izanu ngale ibusa ithetha umbuso kuwinsmith bahamba abantu othonke rayibafa kula yibo kona kuzana kubakwazi uJoseph Chuma kuze ngokula omofu lesingabafazi ubulala uzibulala lomfazi njengamanje upastor lo abamtshaya ngocelemba manje izolo lapha eHarare sebekuphika bakuphika kubani batshaya bezubani ezilini izanu ngegazi bayivula ngekhalti yegazi bakwazi basebenzela igazi futhi ebusuku nje bancela lona benye besezizilini and long izanu uphiyefu ngakafuna umbuso silabantu abayisupportayo njengabonabo ukhaliphani ipriden labosebengeza uthabanga bethi ayibuye izobusa futhi emathebeleni babebusa ngenkani abantu besendebeleni babantu bakithi izimbabweni abasayifuni izanu sebayiwonta incela igazi elingasekho amazimbabwe enalithatha ngegazi okuncelwa izanu for 50 years hayi kodwa labona abakhulumela izanu sidake kuyila ngahloni yenila ngoba unkulunkulu ubabhekile and usazokhuluma phezu kwabo ngelinye ilanga siyabonga
laba ngabalaleli bomsakazo we-Studio 7 Bundaba zakwele Melika umnumzana Anthony Blinken umphathi intambo kahulumende wabona ukudlelana lamanye amazwe wethekelele izwekazi le-Europe ukhangelele ukuba uzaxoxisana lenkokheli yamazwe atshiyeneyo ngokusekela ele-Ukraine elihlaselwa kakubi ngele-Russia abezindaba abe-Reuters ababika ukuba uBlinken wenza uhambo lolu ngesikhathi ele-Israel ithobelane le-Hamas eyabulala yathumba izizalwane zakwele-Israel ngomfumfu lonyaka ababona ngokwenzakalayo bathi elemelikho kwamanje libhekane lempi esabekayo ephakathi kwele-Israel le-Hamas
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
sike sizwe ezomculo
Ngibona uJesu esiza ngamazwi ukuzolanda bathe Ngibona uJesu
Salbona nibalaleli igama nguPrecious Diana ngibuya enkayi eGampina ngicula igospel ngingene kulendima yomculo ngo2012 lama album awu 3 album yokuqala yaba ngo 2012 isikhathi sisondele kwabuya esibili ngo 2015 ukuphelile kwabuya esithathu ngo 2018 uArise and Shine Kwabuya isingle track last year 2022 kweswela inhlakanipho. Njalo ngoSeptember ngithole indondo ezweni laseSouth Africa eDurban the best gospel artist. Okwamanje nginominethiwe kuma awards awe Neighbor magazine. Abafuna umculo wami bangawuthola kuma online stores njengaku YouTube naku Spotify. Ngiyabonga balaleli.
Siyabonga kakhulu Ntombe Ndala. Singakagqibi uhlelo lanamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Ziyaphela izifuyo elupane ngenxa yokuselakala kwamanzi lamadlelo. Izakhamizi zakobulawayo ziqhubekela phambili ngohlelo lokuhlanza imigwaqo. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla eZimbabwe. Lingakhohlwa phela ukusithumela incwadi ye-email kuKelly ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1202465 0318. Silugqiba ke lapha uhlelo lesila namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lisane.